Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 17 Mpandula 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludala inkulumo. Kodwa oyemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokhu.
Yazanga ikambi lezenobala iGugurahundi wakhuluma ukuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona akwenzisane nabantu akhokhisana nabantu.
Izizalane zeZimbabwe ziyatshengisela ngapha kwele Melika zisithi sezikhathele ngomongameli Mugabe. Iqembu leHighlanders lithi kalisekeli ubandlululo lwamaNdebele lamashona.
Kathese ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa eshoneni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela eBhalakwe okulamathambo abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi ludale inkulumo. Kodwa owayemtolikela ngolimi lwesiNdebele uyalandula lokhu. Sixoxe laye umfundisi Angliston Sibanda ukuthi sizwe ukuthi unkosikazi Mujuru wayekhuluma ngolimi lwesishona yena uSibanda etolikela ngesiNdebele wathini.
Ye iqiniso elikhona ukuthi sizonde kakhulu ngenxa yenzondo yethu esilayo ngenxa yezilondo esilazo ezinsizweni zethu lemizweni yethu senze sisehluleka nokubala kuhle into ebhalwe ephepheni ngamabala ayi-black namhlophe. I-journalist ngibona ngani ngikwenza kumbe ngabomo kumbe bakwenza ngephutha basebe senza kwaba i-headline into engayisiyo. Ekhuluma yena kazange atsho ukuthi uzabe yafika emangcwabeni emamasgrave. Into ayikhulumayo wakhuluma ukuthi yena ufuna ukuvakatshela zonke izigaba zelizwe ezihluphekayo ukuthi abantu abahlupheka sengozimayini ekobulawayo kuhlala khona abantu abadubekayo kakhulu. Ufuna ukubhoda lezo ndawo ukuze athi lanxa esesenza imithetho kumbe lama-policies abe angama-policies aza-addressa inhlupho zabantu bonabo. Sekambe ukuthi sakuyafika e-Bank Bridge, sakuyafika e-Plumtree, sakuyafika wabantu indawo eziningi-ningi wasesithi sakuyafika neBhalakwe. I-context yona leyo eyokuthi uzabe ebona izindawo okulabantu khona ebonakala ezisisa inhlupho ezihlupha abantu hathi ukuthi beqonde ukuyabona ama-masgrave. Indize nakho kanti nxa engathi ufuna ukuyabona kwaqala bani engxenye kuzabe funa ukuthi azwisise kahle ukuthi abantu abadebele nje bahlukuluzwa kuyini. Engxenye yokukhulumeza wakhe uzazama ukuthi kulungisise lolu daba osolidonse isikhathi esingekaidedaka ikakhulu ukukhangela nokuthi i-PPSD Conciliation Commission ilokhingaingacasi ukuthi izasebenza njani.
Kodwa ibala lona elithi Gugurahundi walikhuluma yini?
Abazange alikhulume izini lomozindaba wabhala athi abantu bangabala funda kusithiwa i-direct quotation okuthiwa khona lapha amabala asambayo kazange alikambe lezenobala iGugurahundi wakhuluma ngokuthi yena uzavakatshela eziningi okulabantu khona akwenzisane nabantu akhokhisana nabantu. Kodwa-ke unozindaba ngokuthi funa ukuthengisa iphepha wasefaka yena ukuthi uzavakatshela i-masgrave kodwa yena akazange akutsho. La ihlupho yokuthi thina sesibala-ke lathi sibala i-headline singasabali indimba yendaba sesibala inhloko yendaba singasabali okuyikho okuqube okumumethwe singabala kuhle kumumethwe siyathela ukuthi kunijepha liyana akukho ibala nale Gugurahundi.
Kodwa-ke abalaleli bengafuna ukuthi bazwe ukuthi wena lapha wawuminjani uze uzwe amabala wona la.
Mina kangiyimi engangitolika yena ekhuluma ngolimi lokushona mina ngikhuluma ngitolikela abalali abantu.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezivela kunhlanganiso ezithiyeneyo ezifana le MDCT Tajamuka umfundisi Ivan Mawarire with this flag lo mhlabeleli uThomas Mafumo babuthene ngapha kwelemelika edolobheni leNew York betshengisela besola umbuso kaMongameli Mugabe yena okhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations ngomvulo. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT okhona le kweNew York sambuza ukuthi kanti vele ukutshengisela lokho kunqedana.
Injongo kakhulu ikuba njengabantu baseZimbabwe sesikhathele ngalombuso kaRobert Mugabe osubuleli lizwe. Sesizama ngayo yonke indlela ukuthi sazise umphakathi wonke jikelele umhlaba wonke ukubana njengesizwe saseZimbabwe sikhathele ngombuso kaRobert Mugabe, njalo sifuna ukuthi sitshengisele wonke umuntu akwazi ukubana abantu baseZimbabwe abasamfuni uRobert Mugabe njengo-president wabo. Sesifuna utshintsho eZimbabwe, ngakho simlindile namhlanje lapha eNew York ukubana vele ma eqhamuka njalo lokuthi sitshengisele kulo mhlangano we-United Nations ukuthi amazwe wonke abekwazi ukuthi njengabantu baseZimbabwe sesikhathele sesifuna utshintsho elizweni lethu.
Kodwa-ke yena uMongameli Mugabe sizwa kuthiwa uzabe esemhlanganweni lo ngomvulo, kathi lina kungani lihlela atshengisela ngempela sonto le?
Okuqakathekileyo ukuthi umhlangano we-United Nations uqale izolo ngolwesihlanu and uyaqhubeka iviki lonke. Thina njengabasebenzi lana e-America besifuna ukuthi sitshengisele ngobuningi bethu ukwenzela ukuthi nalabo abangakwanisiyo ukuthi bathole isikhathi emisebenzini yabo, abaningi bethu ngama-weekend abasebenzi and namhlanje njengomgqibelo sibaningi sibili esizimiseleyo labathembisileyo ukuthi bazobe bekhona sibalindile sifuna ukutshengisela ngobuningi bethu.
Sizwa kuthiwa litshengisela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela oTajamuka labanye. Ungasitshela ukuthi kuyatshengisa na ukubana sekulokubambana?
Ukubambana sekukhona kakhulu ngoba njengesizwe njengabantu beZimbabwe udubo esilalo ludubo lwethu sonke, alusakhethi ukuba ungumuntu we-MDC noma ungumuntu weyiphi inhlangano. Even lalabo abasebenzela i-government labo sebelubona udubo lolu lesikhathi thina silutsho ukuthi udubo lolu ngumbuso kaMugabe ongekho emthethweni ngokubona kwethu, ongazange ubusiswe ngamanye amazwe nge-election ka-2013.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-New York. Lingakhohlwa ukuthi lingazwa okuningi okwenzakalayo eNew York ekutshengiseleni lokhu ebulenjini bethu beFacebook VOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lichona njani izihlobo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi seGuyu emangweni weGwanda umnumzana Mbuso Ndlovu, yena oncitshwe ukudla okwabelwa abalambayo yiziphathamandla zebandla leZANU-PF. Mnumzana Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngikhona baba Nkomo.
Uthi wena suke wabandlululwa ekwabiweni kokudla ngoba ungayisilo lunga leZANU-PF. Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani?
Umhlangano ngale lapho esihlangana khona kwathiwa khona siyabhalisa nje ukudla, sokunangathi siyafika ngale kwathiwa khona sifuna amalunga ebandla leZANU-PF, nxa ungesilo bandla leZANU-PF hhayi ukudla awukuphiwa.
Oye sijo njalo ngubani kahle kahle ngusobhuku ngomgcini sihlalo webandla esigabeni ngubani
Hayi khona kwakungayisiyo sobhuku kodwa kwakulabanye ababebuyile khonapho ngezinye babehamba ngeziwota nje bathi khona hayi thina lapha sifuna abantu abalelokhuzenini ikhadi lelokhuzenini leparty yabo ele-ZANU-PF
Nguwe wedwa yini wancitshwayo kumbe baningi
Hayi sibaningi kakhulu
Kungaphi kwegwanda kahle kahle lapho
Ngisemaphandleni eGuyu le kumbe yake elizwe eseyiGuyu
Ye hayi ngiyakwazi eGuyu
Uthi
njalo bala besithi ngoba wena ule moda iyadliwa yini imoda
Hayi lami into yakho ndiyamangalisa ukuthi Ya umuntu le moto sekuthiwa usaholi kumbe imoto yakho iyadliwa ngoba noma ungazindela emgwaqweni imali yakhona uyitholi oyithola yena leyo uyanika amapholisi ukuwadiza
lubhahe kanganani udubo lolu egwanda ndlovu
a libhahe kakhulu baba mkomo vele hayi into enzima kakhulu
baphila njani abantu pho ikakhulu abamanye amabandla aphikisayo bona babancitshwa ukudla ababhekane le ndlala enkulu
baphila nzima kakhulu sibili ngoba hayi impilo yakhona inzima nxa ungasathanga wathela okungamadola vele akula mali ongayithola sibili akula kudla ongakuthola
Ikomishini ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi ngempela abamabandla aphikisayo bayakuncitshwa ukudla kodwa uMongameli Mgabe uthi la ngamanga aluhlaza uthi ningaloludaba
Hayi ngibona ngathi ngizama ukuvala ububi bakho ukuthi khona ibandla lakhe singabe sengasile kuncitsha abantu ukudla kodwa khona kwinto eyenzakalayo sibi
Hayi kuyezwakala Ndlovu ungathanda ukuphosela ukucina
Hayi mina ngithi khona hayi ngayona leli bandla leli liyaphonga ukuzama ukuthi lathi esingayisho mamembazane lisizame ngakhona okho kuyabe kutholakele kuphela yikho engilakho
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovini siyabonga ba
Hayi lazi ngiyabonga ba Chana na 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 Chana Chana na 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 Chana
Chana na 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 Chana na 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 Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomnumzana Mbuso Ndlovu isakhamuzi isegwanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo Langlela Hawulamlela
Hawulamlela Hawulamlela namba wafowembula Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-120-80 la ku 15775 kilohertz.
Yikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.
Ngiyabonga mfowethu, imthwakazi Republic Party libandla elifunde ngomnyaka ka-2018, umnyaka siyaphela ngemva kwama-elections aka-July 31 aweZimbabwe. Ayilontsha ngokusemthethweni engathi official mhla ka-11 January ngo-2014 ePresbyterian Church koBulawayo. Sahlala phansi sakhangela ikakhulu njengabantu abasakhulayo. Sananzelela ukuthi abantu bemathekeleleni esingathi ngabakomthwakazi sisela emigeni lapho okule boda khona yemthwakazi yeZimbabwe bangabantu abancindezeleke kakhulu ngenxa yohulumende okhona weZANU-PF egoqela mhlawumbe abantu bonke abesishoneni. Sasesikunanzelela ukuthi ama-national political parties wonke akhona elizweni leZimbabwe ethesiwa i-nationalism kawabancedi abantu bemathebeleleni sakhangela ukuthi kulamabandla angapha agocela elikhokhelwa ngowelisi Mncube labo Dumiso Dabengwa ozaphu abantu bemashonaland ngabawavoteli besithi angama-tribalist parties or angama-regional parties. Kwasenza-ke sananzelela ukuthi lokhu akusoze kwafa kwasinceda ngoba kunjalo nje emabandleni lawa afonywa evela khona le eHarare abantu bakithi bayenziwa odeputy njalo kuba ngodeputy lokho akubenzi be lama-influential decisions ngaso kusiza enhlupheni zabantu bakithi.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje kule nhlanganiso kumbe amabandla angafika wona 20 alezinqumo ezifana lezenu, kungani kungela kubambana abantu bakamthwakazi?
Ngiyabonga mfowethu, siyakunanzelela lokho kodwa ngiza kuphawula ukuthi iMthwakazi Republic Party ibandla lakuqala mhlawumbe elisebenza si-addressa izinhlupho zabantu ku-ground engathi lisebenza likhonapha lokhal lingekho ngaphandle. Okusebenza sasukela la amanye amabandla kithi ngoba amaningi awo abe ngaphandle kwelizwe kakhulu e-South Africa, thina si-operator sikhonapha ekhaya. Yikho uthole ukuthi la izolo besihleli fani sisekela khona abadala bethu ababothiweyo bebothelwa amalungelo abo. So ngokunjalo okunye mhlawumbe sehlukana ku-approach le-ideology. Thina i-approach yethu sibiliva kumamasizi ukuthi sizahlaba umkhosi siya ebantwini ngoba amandla ethu avelela ebantwini. Ngasho ukuthi sihlale sibe zinkokheli sithi khona simele abantu kodwa abantu bengahlazi. And then yakuveza lokhu lakubalaleli lakubasekeli bethu ukuthi silibandla elilama-structures cause indawana zonke. Lama-structures ayemidweni province, i-Mat North province, i-Bulawayo province, i-Mat South, kanti le-national strata egoqela ama-province la engiwabalileyo. Kanti e-South Africa lapho njalo sesafaka i-South African provincial strata, e-North America khona ngale e-Canada sesafaka futhi i-strata sabantu balithi bahomthwakazi besebenza bengaphandle kodwa besebenzela yona lolu udaba esithezwalo njengephathi.
Ngiyakuzwa uyakhuluma sibili lelama-structure lani kodwa baningi okunganani abantu abalisekela?
Abantu mfowethu bayala besanda, silibandla elikhulayo. Okusithabisayo kakhulu sikhangela ukuthi into kade sezi sihlupha ngama-resources ukuthi sikwanise ukuphuma ezabelweni siye ebadaleni kodwa mbidana siyakhula ngoba abantu bayezwa ngathi bayabala emanyuziphepheni bayasibona siya-addressa inhlupho zabemakhaya. Ngokunjalo kuyasijabulisa loba singeke sathi ukuthi sibandla elikhule kakhulu kodwa nginyathela esihamba ngalo kuyasifundisa ukuthi hhayi libandla eliku-right direction. Njalo sinanzelela lokuthi silibandla kakhulu eliphethwe ngabantu abasakhulayo abasafuna ukubona izinto zihamba njalo beseselamandla. Ngokufana nayo futhi sisanda ukulonta i-petition yethu esiyilontela kuwiki lapho esidinga khona ama-signatures ayedlula 20,000. Lokhu kusitho ukuthi i-signature yinye ngayinye imelele umuntu ngamunye ngamunye owabulawa ngumbhuqazwe kumbe ngithi i-ground. La ma-signature kungama-signature esizawathatha siwase kuma-stakeholders zonke esicabanga ukuthi alokwenza le mthwakazi ogoqela i-Zimbabwean government, i-AU, i-SADC, i-UN, i-Britain, o-EU labo queen ine-capacity khona le ndiyandi lama-neighboring countries ethu agoqela i-South Africa. Okusijabulisayo ukuthi lo msebenzi uyahamba indawana zonke abantu besikhathi esibabhizi ku-ground bayasayinisa abadala and i-response esiyitholayo basitshela ukuthi hhayi abadala bayawamukela lo msebenzi esiwucelile ukusayina lokhu esikucela kibo okuzasenza ukuthi sikwanise ukuyindeda all these stakeholders that we feel metamorphs to the point of power.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula okwenzakala eBinga ngokwabiwa kokudla ngesikhathi indlala ibhahile elizweni. Sixoxa lo nkosikazi Febi Dube owesinampande. Siyalamukela kuhlelo.
Ewe, uyabongeka, sanibonani balaleli. Yeah, inguquko zikhona kodwa ihlupho nje lokuze indlala. Inguquko zikhona abantu bayazama sibili ukuthi kube ngcono. Lo hulumende la yazama ngendaba yendlala le. But hayi imali ayibonakali ngapha. Uhulumende uyancedisa ngokudla under i-social welfare kuyabuya umumbu okhangele abantu abalupheleyo abadala labagogekileyo ama-vulnerable so bayazuza umumbu kuyancedakala sibili ngoba sisebenza laba nabantu be-anti-corruption uhulumende wasifakela abantu be-anti-corruption abanjengo Charlie Gambila unomeno ongumfotha uyancedisa sibili ukuthi kungabi lokucilibezela abantu ba omunye lomunye azuze singathi ipe household zuzisaka nxa kuve fanele bazuze ile nhlelo ye-WFP azuzakala futhi amabele e-cooking oil bayazuza imbijana but ukuthi ama-KGs angikhona malutshwana ngoba bake baqeza bafika ku-9 KG kade sebenika 7 KG umuntu ikhanda ngalinye ngalinye so akweneli suka zasale futhi abantu baningi ngoba abazange bavune noma mpijani
i-WFP yona inika baphi
i-WFP inika abasesebatsha ngoba kulezi gaba kule food for work futhi i-food for work ingena abasesebancane abangaphansi kweminyaka eyi-60 kusiza ngaphansi so abaleminyaka eyi-60 kusiya phezulu yibo abangena ku-social welfare kodwa loko kokuthi laba ngabangaphi hhayi ngaphephi ngasilakho abantu bayazuza sibili kusuka kube kulutshwane ngoba umumbu uthengwa kahlanu
kuyini abantu abakwenzayo ukuthi bengezelele ukudla njengoba lisithi akwenele
abantu kade sibengezelela ngokuthengisa izifuyo lanxa zisifa inkomo abantu sebathuta bayazithiya ngaphansi kukazibambezi ukuthi zibe la madlela angcono abantu abaningi bazithathe izifuyo zabo zahamba but aba okunjengembuzi lokunye okusankuku bayathengisa lanxa kuyukuthi abantu abathengayo babuya le ntengo zabo yibo abazifakela ama-price uyabuya umuntu athi imbuzi ngethi ngifuna ukuthenga nge-$10 ukanti-ke umnikazi lwani uyabe efuna ukuthengisa nge-$20 but ngenxa yendlala uyayithengisa nge-$10 imbuzi eyodwa ukwenzela ukuthi inhlelo lezi ezikahulumende le-WFP zingakafiki abesezuzane azuze-ke ukudla engakaphiwa loko okunye and abanye bayahamba besiyathengisa eharale imbuzi zakhona bayagada bakhweze badinga iimota zokuyathengisa khona ngalo ukuthi intengo yakhona ibe ngcono kulale ethengiswa ngapha amanzi ayaseludubo iinkomo azisadli lude sezitshona ziphuma phansi zisidla inhlabathi ezinye ziyafa zodwa okuthi nxa udengisa inkomo sithengiswa ngama-$60 $80 $100 ayifiki so yiko bedatha inkomo besiyathiya kuzambezi but ngale kuzambezi lakho futhi kule ngwenya ezihlala emanzini ziyaluma futhi izifuyo ziyawonakala but ngaphandle kokuthi bazihambise ngale akula madlelo
ziyabe zibhekwe ngubani inkomo lezi
balezihlobo abanye bahamba bayakwakha imizi ama-temporal so bahamba besenza ama-groups bahambe bayatshintshana ukuphenduka ukuzokhangela abantwana so impilo abaphila ngayo abantu ngapha
abantwana-ke
abantwana besikolo bathwele nzima especially ekudleni akula kudla abanye abantwana badla 1 meal in a day particularly badla ntambama ngoba ekuseni kuba nzima ukuthi azuze iporiji emini ukuthi azuze okokudla kuba nzima so sokula bantwana basebephumile esikolo ngenxa yokuswela ukudla but bayahamba abazali imali zokuthi babhadale kabalazi vele bahlezi la bantwana kodwa abaxotshwa ngoba savumelana abazali lama-SDC lama-teacher ezikolo ukuthi abantwana bengaxotshwa bebe befunda kuphela njengoba abazali bengela mali zokubabhadalela but indlala hhayi babambile sibili ngoba ukudla vese esiprioritize ukuthi kudliwe ntambama kuphela emijona singadlilu
hhayi kuyezwakala sibongile ukuxoxa lani kuhlela
siyabona
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Fabi Dube owesinampande eBinga asidibaneni njalo
weziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo lamhlanje, ulondoda ubonakala emdlalweni weHighlanders leDynamos ngeviki edluleyo ethwele ibhakane elithuka abesishona. Lokho kucunule abaningi besithi lolu bandlululo kumele lungangeniswa emdlalweni wenguqu. Sixoxe lomkhokheli weqembu leHighlanders uNdumiso Gumede ukuze sizwe ukuthi iqembu leHighlanders lona lithini ngalolu daba.
Sikubone lapha emaphepheni baba, kukhanya kulo muntu owayebuye ebhale ibhakane lakhe ethethisa abantu besitshoneni.
Manje lina njengeqembu lithini ngalokho?
Thina asivele okokuhlukanisa abantu okuthiwa ngesikhiwa i-discrimination, asikuthandi ngoba ibhora lakha abantu. Akulandaba ukuthi uvela ngaphi langaphi, kathesi ngikhuluma nje ingxenye yeqembu leHighlanders ngabantu abazalwa esishoneni. Kuma abantu onjengabomuduwa, o-Eric Mudzingwa, o-Ralph Matema, ngabantu abalegazi lesitshoneni bonke labo.
Yesike sabona njalo amanye amabhakani angani atshengisa ukubana abantu babambane. Iqembu yini elisekela lokho?
Lawa amabhakani athi no violence, no discrimination, abhalwa ngamaqembu ethu esibabiza sithi ngama-chapters. Lawo yiwo esiwasekelayo ngoba thina nxa kuzaba leduwa at any time sigcina sibhadaliswe inhlawulo ezimangalisayo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela ukubana lona iqembu belidlala ungani bese lingani liyalahleka kancane, ungathini ngokuphumelela kwalo eselikwenza kathesi?
Akwethusi ukuthi iqembu bese lingani liyaxega ngani ngoba salahlekelwa ngabafana ababili abebeyiyo bezintshantshu zokuhlohla uKangwa loNox. Lalamhla njengoba ngikhuluma lawe, uKangwa lokho engomunye abaphezulu kumagoli. Kuyakhanya-ke sobala lokho ukuthi nxa abeyiwo abahlohla besukile kuzathatha isikhathi ukuthi abathethe indawo zabo bangene ngokuzwakalayo. Ngikhuluma nje sebeqalile ukuthi bakhanyise ukuthi hayi labo bangahlohla lezo magoli.
Alo ngumnumzana Ndumiso Gumede, umkhokheli weqembu leHighlanders, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Ama esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umkhokheli weZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uzavakatshela iBhalakwe ludala inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.